Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesine mhlaka 13 Nhlangula 2019 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Jaba eHarare.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba u-advocate Nelson Chamisa sihlangene eDurban Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbai Tsvangirai Jaba.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo.
Amatitshala kuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada bese emsebenzini, kubi kakhulu.
Namhla siphetha ingxoxo yethu lomculi we-Afro Jazz Lembube uBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Jaba obekwa namhla emathuneni eForest Glen eHarare. Umoyi ubhubhe kulandela ingozi emgwaqweni duzane leKwekwe lapho okubhubhe khona abanye bakhe ababili. Walaliswa esibhedlela kodwa kwehlula ngesikhathi kucatshangelwa ukuthi usesila. Umoyi unkosikazi Tsvangirai Jaba indodakazi kamoyi uMorgan Tsvangirai wabhubha nyakenye. Unina uSusan Tsvangirai wabhubha engozini yemota emgwaqweni. Ake sizwe unkosazana Dabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma ngokubekwa kukamoyi.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba u-advocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbai Tsvangirai Jaba ositshiye enkangala. Umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama, ozabe etshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uLimbai Tsvangirai Jaba. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi. Namhlanje usithathele iqhawekazi lethu, kodwa sithi njengebandla leMDC sirikhokela ngobaba uChamisa, lezi labantwana abalandeli bethu beMDC, lezimbabwe lomhlaba wonke jikelele, sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke esizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo yikuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.
Unkosazana Dabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Iziphathamandla ze-R2s ziveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-Media Center okwethula isimo sababalisi ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa komkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure obhaxabulwe wachiwa ethedaca enqunu waze wasizwa ngabalozwelo. ophethe uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, gender and mobilization, ku-R2s, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, uthi bazaphindela ekutshengiseleni ngendlela ezijiyeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo.
We are engaging with other unions to call for the second national shutdown.
Sikhulumisana nabezinye inhlanganiso zezisebenzi ukuba ziphatheke nazo ukhankaso lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke. Okwesibili lonyaka sikhuthaza uZulu ukuba enze lokhu ngokuthula, angaze avumela ukuthukutheliswa luqalo oluzafilela kwabezomvikela. Sizokhalala umsebenzi okwesibili njengababalisi abafundisa emaphandleni nxa abanye bethu bengala ukuphatheka kulokhu esikukhankaselayo. Ngifuna ukuthatha leli thuba ukuqondisa okukhulunywayo ngathi ngasinabandla esilisekelayo thina. Singabantu abangelani lezombusazwe, siyinhlanganiso yababalisi hashi ibandla lezombusazwe. Likuzwisise lokhu, sasiyukuphumula kuze kufezeke lokhu esingakho phezu kokunakekela izisebenzi nemfanelo.
Not political party, please take note of that. We will not rest until labor justice is realized.
Abe-R2s bathi kulamalunga abo phose angamachumi amahlanu 47 abahlukunyezwe ngabasebenzi abecatshile abohlangothi lwe-CIO bebuzwa ngokukhalala kwabo umsebenzi mhlaka 3 kusiya ku-5 yonale inyanga kaNhlangula. Abanye bamalunga awe-R2s abaphatheka ekutshengiseleni lokhu babikwa sebebanjwa ngamandla ukusayina amafomu atsho ukuba kabasoze bahlawulwe lezo nsuku ezintathu bekhalala umsebenzi. Iningi lamalunga ale nhlanganiso bathi abaselathemba lenkulumo ezilokhe ziqhubekela phambili phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council. Leyinye inkokheli yenhlanganiso e-Apex Council bathi ingasamelanga ibe khona sezikhundleni njengoba abanye babo sebakhethwa ukungena kumabhodi enhlanganiso zikahulumende. Umzekeliso kungunkosikazi Cecilia Alexander oselilunga lebhodi ye-NASA. Ngakwelinye icele, abenye inhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bakhuthaza uhulumende ukuba alukhangelisise udaba lweholo. Unobhala jikelele weZimta uMnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa kabanzi ngalesi sikhalazo sabo.
NjengeZimta sithanda ukuthi sikubeke kube sobala kusizwe sonke ukuthi isimo somkhonomi saleli lizwe sesifike kusigaba sokuthi imfundo yakuleli lizwe iwe ize ibhazalale ilale phansi ngesisu. Amatitshala akuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu. Yikho siyakhuthaza uhulumende ukuthi akhangalisele udaba masinya njalo angadonsi, angachithi isikhathi.
Usibanda uthi akusensuku zatshwala izifundi ziswela ababalisi ezikolweni xa uhulumende engasalulungisisanga lolu daba lweholo.
Izililo iganga lonke leli, ilizwe lonke leli, lanxa ungaqonda ngaphi, Mzarabane, Tulipasi, Tsholotsho, Bhinga, kubi. Abayenelisi khona nje ukuzifida nje, let alone ukufida imuli zabo. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende akhangele lolu daba masinyane. Njalo sinanzelela ukuthi izinkulumo zokukhulumisana lohulumende zethebulini, kodwa ke sithanda ukukhuthaza ukuthi uhlupho olukhona kathesi alusadingi ukudonsa, aludingi procrastination. Lolu luhlupho oludinga isolution emasinya. Sikhuthaza ukuthi uhulumende abuye lohlelo lokukhushina amatisha kungakaze kube late, ngoba masinyazana nje kungakafika isikhathi esinganani uZulu angamangali bona amadlala abangase kwesikolo.
AbeZimta bathi bakhathazekile ngendlela ingxoxo phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe phansi kwe-MJNC ziqhuba ngayo. Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa umbono wabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Uhulumende uthi ukukhulumisana lamabandla etshiyeneyo akutsho ukuthi usebumba uhulumende womanyano. Uthi lokhu kwenzelwa ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi isikolo se-John Tallack High School sesibophisa uhulumende kulandela ukuncitshwa kukambalisi odabuka kwele-Canada amaphepha okusebenza elizweni awe temporary employment permit. Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ye-Minority Rights Group uthi ilizwe leZimbabwe likhanya lingelinye lamazwe ehluleka ukulondoloza ilungelo likazulu kwezamasiko, ubudlelwano bemihlobo lokunye okutshiyeneyo. Lokhu kubikwa iphephandaba The News Day. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, kumele uthathe-ke ifoni yakho kumbe ngithi umakhalekhukhwini ufitizele laphana ukuthi audio usithumezele-ke umlayezelo wakho. Usithumezela kunombolo ethi 0120246530318. Nangokwethulwe ngabanye abantu namhlanje.
Ilizwe lakithi laseZimbabwe asoze lafa lalunga ngitsho kunini, ngoba izinto zakhona zonke zenzakala ngendlela egcwele ubuhwaba. Abantu bakhona bonke akula ovumayo ukuthi abe ngaphansi komunye, bonke bafuna ukuba yiwo. Pho kuzolungiswa kanjani? Okhulumayo ngulakusontsha useJohannesburg kwele South Africa.
Hallo, injani? Ngikhuluma noMahlekelela kuStudio 7. Kanjani abantu khona ngapho? Udubo luyaphambili ngapha kithi. Indlala yemali, izinto ziyakhwela, ziyakhuphuka, azivumi, azivumelani labantu. Indlala ebantwini, hayibo, uhulumende katwenzane engasikhangisi. Akula mali, akula manzi, so asisakwazi ukuthi senze njani. Sibambe ngaphi bantu? Sicela usizo uhulumende angenele.
Izanu isibona kungcono ukuthi bopha abantu. Ama-promises abo wonke ababewafakile ngesikhathi sama-campaigns asevelile egcekeni ukuthi kwakungamanga kuphela. So now abantu they are going back to the same people besiyababuza ukuthi khona lathembisa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So kwehlule. So the only thing asebengakwenza ukuvalela abantu, betshaya abantu, yikho lokho kuphela abakwanisayo. And usakubonisa ukuthi khona nxa kukhona lokho abakuchoya abathi khona kule hidden hand or i-opposition yeza lokhu lalokhu. That means that hidden hand is more powerful than this government. Ilama intellectuals akhona isukucabanga sebebawisile, sebebabonisile ukuthi khona they can't run a country.
Linjani lonke balaleli be-Studio 7, abasakazi be-Studio 7. Lilokhu ngidanile. Zake mbalele nansi enye indaba la ekaqhabuko. Nansi ilizwe lonke lendeswa ngefu elimnyama sakusungula kuNtulikazi ngo-1999. Intaba enkulu ubaba weZimbabwe yakhothama okanyongolo wayengumthunzi wezwe lonke, kungakho abantu bagwaqa babuthana emagombini amane omhlaba. Izililo zagcwala indawo zonke, sihambile omunye wakhe namhlanje. Namangaza namhla enkaya kugovuzela abadala bathona ma kusenzakala nje kusho ukuthi kufe umuntu omkhulu uDabengwa ubaba wethu ala ngokuthula Dabengwa. Lokho nokudala yini uJP Mlondo.
Kanjani abasakazi bomsakazi wodumo Studio 7? Mina igama nguPaul Ndodana Lowo. Futhi ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngomsebenzi. Mina okusenhliziyweni yami ikakhulu okwanamhlanje nje ngithanda ukuthi ngikutsho ukuthi ngidabukile ngendlela uhulumeni ekhuphule ngayo amafutha okuhambisa. Ngizitsho into ezinjengabo-diesel, petrol, kuyefana nalezo. Le nto le kimi ibuhlungu ngoba ngithe ngifonela abantu ekhaya ngitshela be-VTH ngendlela into esikhupheke ngayo since uqale ukumemezela ukuthi ukhuphuka amafutha le mashopu uhle kwakhuphuka zonke izinto, into zisathengeki, abantu abanamali into zisathengeki. Laba imangoda sihamba wabo $8 sithi yakhuphuka ku-$15 and abantu abanayo leyo mali ukuthi bangakwazi ukuthi babhatala siyale vele ukuthi lizalela mali, but sokusiba wethu ngoba namanje ibhondi nosele abalisebenzisayo alisenamsebenzeli owenzayo inqa yokuthi lalo selivuka thinje namhlanje sungagada nge-$15 kusasa gade nge-$20 kusasa ugade nge-$40 yabona ukuthi vele awusacaci ukuthi kahle kahle kumele abantu baphile kanjani. Ya yikho nje kuninginaka ungalikuyangikhathaza.
Ngaba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni? Kumele ufithizele ku-WhatsApp khonaphana ongani kuyisibhono ngokuthi-ke ukhulume, bese usithumezela-ke umlayezelo wakho kunomboro ethi 011-202-465-0318. Siye sikhangeleza kwamanye amazwe ngamafitshane. Asevuliwe amabhizimusi eSudan kulandela ukugijimisana phakathi kwamasotsha labantu abakhonona ngohulumende omutsha webutho. Abathengiselayo basusa umongameli Omar al-Bashir esikhundleni besithi ubusa abantu ngochuku. UCraig Hicks ohlala eNorth Carolina wadubula abantu bokholo lwesimuslim ababili ababesanda kutshata, usegwetshelwe ukuthi ahlale ejele impilo yakhe yonke. Kuhlandla lapha esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo, namhla sixoxa lo Eugene Ncube omunye obathaya umculo wokulibazisa uZulu. Unqobe abanye abambalwa kumncintiswano obizwa ngokuthi Clash of the DJs. Sixoxe laye esembukisweni weZim Expo osanda kwenziwa eChicago.
Ngidabuka enyathi.
Enyathi ngapho kwakhona ba?
Enyathi kokhulu umtshane. Ngithi ukhulu umtshane because induna yethu vele ngikhulu wethu.
Aha, ngikhulu wakho sibili siqoqozi.
Hayi. Yes.
So when I lapha ke emeli eCanada wenza.
So mina ngise Chicago kathesi eAmerica ngivela eEdmonton eCanada. So si ubaba wethu wasi introducer lapha ngoba yena wahlala eDallas. So baba wami ngunqoba wa introducer kuZim Expo nomngane wami ukuthi siqase ukubona lakho kwenzakala eAmerica impilo eziphilwa ngabantu lapho. So
singathi kathesi-ke wena umsebenzi wenza ngale kwini?
Mina ngiyi-power engineer eCanada. ECanada ngiyi-power engineer, yimi engi-operate ama-boiler, yiwa-create steam, i-steam ngese-heating, i-steam ngese-cleaner i-equipment yama-surgical suite. So nxa usithiba le-operation, i-equipment leyana abalayo iyabe igezisiwe nge-steam kwenzela ukuthi kungabi le mkhuhlane esipreda akalayo.
So wangifundela kakhulu khona?
Konke ngikufundele eCanada. Ngabuya lapha ngile 14, ngangihlala ku-10 14 years. Sengile 24 kathesi. So sengisebenza, it's been 3 years ngisebenza.
Uyasebenzeka kwa?
Yeah, kuyavuma sibili. Lokubuya lapha ukuthi ngizobona lapha lakho yikho umsebenzi yomvumela ukuthi ngikwazi ukubuya ngizobona abanye, ngihlangane labanye, ngikompite la ku-DJ competition.
So singathi-ke ungazisiya phambilini i-future yakho imenje?
Hhayi, mina okwami ku-continue ukuthi ngitshengise abanye bethu ukuthi lathi siyakwanisa ukuhlangana labanye, siyakwanisa ukubuya sizonqoba entweni lezi.
Aha.
So lathi sabe sikhona siyakwazi ukwenza konke okwazi kwenziwa wonke umuntu and siyakwazi ukuadjusta to any situation.
So ngizakuthiwa-ke uhambe amaparty lawa kuthiwakuyini amadaipa kuthiwakuyini
nyaka empleya kuma-daipa party kule mchado kulama-organization abalawo, but i-daipa party njengoba seliqambile i-daipa party yi-baby shower yabobaba. So i-baby shower yabobaba lana yikho lapho okuqasa khona ukubambana umntwana engakafiki, abadala abangabobaba bayahlangana balayana bayashare imbono yabo vele ugcinene umntwana ugcinene umama and then sibe sesupportana ngokunikana ama diaper ukunikana ama gift cards amancane nje
awema so baba abanye ababuyile ama diaper ngasihlopho.
Well, kulethu kule hard is a pampers, so 50-50 chance ukuthi umama uzathanda. Then abadala babe sebekwazi ukuthi hayi vele ngifuna i-hard is ibiyelayo. But okukhona for sure i-music izabe ikhona, so kuzabe kuchaya ekhaya, kuzabe kuchaya egoli, kuzabe but i-music izabe ikhona.
Abantu bakudinga bakubona manje.
Mina ungangithola ku-Facebook King Raw, but ibizo lami ngu-Eugene Ncube. So uyatype Eugene Ncube uzangithola.
Yeah, Facebook langaphi?
La ku-Instagram, ku-Instagram @ EUGINE and then _ Raw, RAW. Uraw lwana ngafuzi nikibizo elithi Holy Sasha njengomandela, but hayi laliyabalisa.
So baphinde futhi abantu ukuthi bebekwazi
@ EUGINE _ RAW.
Siyabonga ke mfowethu, ungathi nokusasa. U-Eugene Ncube utshaya umculo wokulibazisa uZulu. Sixoxelaye eseChicago khonapha kule Melika. Okwamanje soke isikhathi sokuthi sikhangele okwenzakala kwele Melika.
Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Abancintisa kukhetho lolu abagoqela umnumzana Ben Sanders okubandla lama-Democrats labanye bakhe abambalwa bahlasela umongameli Donald Trump besithi usebhidlize isimo seMelika. USanders uthi kugcwele inzondo okwamanje kwele Melika ngenxa kamnumzana Donald Trump.
The United States must reject that path of hatred and divisiveness and instead find the moral conviction to choose a different path.
Kumele sehlukane lenzondo lakho konke okukhulunywa ngabantu abanjengoTrump. Kumele sibe lilizwe elilabantu abahloniphekayo.
A path of compassion, justice and love.
Kodwa umnumzana Donald Trump uthi abantu abalenzondo ngabalandeli bebandla lama-Democrats.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged and more extreme.
Sonke isikhathi ama-Democrats atshengisela ukuthi sebephambene ingqondo. Akungimangalisi lokhu.
They're going crazy. Do you love it? I sort of love it, right?
Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama laye oncintisa kukhetho lolu uthi uTrump nguye ophambanisa ilizwe leMelika.
Not talking about him personally, talking about where I disagree with the issues, why he's doing such damage to the country.
Angihlaseli uTrump ngokwakhe, ngikhuluma ngezenzo zakhe. Akusimlandu wami ukuthi ngikhulume ngaye.
That's totally different than attacking his character or lack thereof, if you argue that. That is not my job.
Omunye okubandla lama-Democrats unkosikazi Kamala Harris uthi banengwa izenzo zika Trump.
We have never stopped fighting. We have never stopped fighting. And that's why we are here today. And that's why we are here today. We are here knowing we are at an inflection point in the history of our world.
Sasizake sime ukulwa yikho silapha namuhla. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu liyabhidlika. Silapha ngoba umbuso wethu owe democracy usukugudekile. Lokhu kasizikaze sikubone.
We are at an inflection point in the history of our nation. We are here because the American dream and our American democracy are under attack and on the line like never before. And we are here at this moment in time because we must answer a fundamental question. Who are we?
Kumele sibezazi ukuthi singabobani. Kumele sibikele abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi singabobani. bantu bemelika singcono kulalokho. Akusilo lizwe lemelika lapho okuthuka khona abethula imibiko lezindaba.
America, we are better than this. We are better than this. When we have leaders who bully and attack a free press and undermine our democratic institutions, that's not our America.
Sebesedlula amajumi amabili abancintisa kukhetho lukamongameli abakubanda lama-Democrats. Okwamanje umnumzana Donald Trump uzimele yedwa, akula ukhanyangazani uzancintisa ukwenzela ukuthi amele ibandla lama-Republicans.
Namhla siphetha ingxoxo esiyenze lomculi wembube kanye le-Afro Jays uBlessings Nqonkomo oqambule insingizi. Uqambu njalo elibizwa ngokuthi iBlack Messengers Afro Band.
www.blackmessengers.com So, now the Umutu Papanis of Tola, who comes to Zimbabwe, who say John Beulu, who are the news camp, who I told them who I tune, who Amazon, is an icon.
Bona ndiyozwa njalo umculo ke ka Blessings ngo umfo kaNkomo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje, ukuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela lamhlanje. Kubekwa umoyi unkosikazi Vimba Itswangela iJava eHarare. Ababalisi bathi balakho ukukhalala umsebenzi nxa uhulumente engakhuphulanga iholo labo. Sikuqhuba lapha ke uhlelo lwethu olamuka manje, olubalisayo ngoKip Stube.